devo fare a più e sotto, sono caro, nuova, uli caro. Quanto a gente, ma un tuo istotto, sono caro, e va super, la mavala a cona a te che si suale, a tuona, uzbani vani, che si muove, e dichiara si mio guvali, caro, dichiara, sonso, e national hero. No, lokho ngakusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hayi bakhumbule ukuthi liqhawe kulungile. Into ehluphayo ukuthi nxa onke sithi sesiyenze iqhawe usithi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now lokho kakusikho yikho sometimes asisikhale ngokuthi sithi kumele sicace ukuthi umuntu ngowevele liqhawe. Sekusuke kusenzakalayo ukuthi labantu bonke sebevumile ukuthi liqhawe. But now ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzeka ukuthi umntu-ke njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sekubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zinendulo ngezenzani kodwa lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumende siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwe liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena akusebenzela konke lokhu into zokuqhawa kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kula maqhawe khona ekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona yithi emanxeleni nendawo ngini. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yiziro abaqambileyo ngakutho ukuthi sezakuyalala lapho kulabanye abaphisa ngamaqhawe la
nxa kuyikuthi khona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre uzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Avela kula muntu ozakuzama khonokho bakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo babendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe National Health.
Yes, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayokwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yinto?
Lokho izinto ezaziwa yini kodwa sikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuziwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuswelakale lokhu lokho laphathisi kasi uzohamba kuhlabele umhlaba wonke ukuthi limbone ehamba nje ngoba ndabo abanye bafakileyo ngofakayo yafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanqeleni kodwa-ke ngapho kutho ukuthi kuzaba leminye imfilistini njengokule izikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu babekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanqeleni ngaba lo mcimbisimbi omkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalekise labo into bebephila kahle.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi ngiyozakhokhela?
Hhayi kungajahwanga lokhu ngoba yena udabe masenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-term of office wathi i-term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years belesibili samngenisa ngo-2016 washo wathi lapha sengingena i-term yami yesibili ngiyathaba ukuthi ngikhethile kodwa yikho sokokucina lokhu kumele ngiqalise ukucabanga ukuthi ngizakwenzenjani nxa ngingasekho ngoba sengi-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ngecongress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakayo nokunyaka sengiqedile lokwami ithi term zabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukumununa baqalise ukubhodabhoda emsiyeni samo ngoba kwathi kwathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016 kusuka lapha nje qalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi ngibuye lo president olandelayo. So ayisiyo nto sekesiyijahileleyo yokuthi nxa unje sikijini sosuka nje masinyane but besesowafika besesowaphutha ngoba by August 2020 kumele sibe le congress yethu elandelayo.